Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ziku 15 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yesizwe samaNdebele umzilikazi bakhuthaza abantu ukuthi beze ngobuningi babo kulumbuthano njalo kube losizo lokuphathisa abangenelisiyo ukuthi bafinyelele.
Sine abanye sebebuyela ezingini from a city wall besifele i-transport yokuthi baye khona emhlahlandlela which is 20 kilometers on Old Wanda Road.
Umdlali wengu Nguqu osanda ukuthatha umhlala phansi uThembani Smola Masuku uthi ukuziphatha kwakhe ngemfanelo yikho okubangele ukuthi edlale iminyaka elithumi lanhlanu kwisigaba sePremier Soccer League kanye lakuDivision 1.
Into engayitshela abakhulayo secret yokuthi bengabambi into efana lembanje ama-drugs. Mina ngiyithutha kunathwa kodwa mina into nganathiyo ongabhemiyo, so ngibona kwansebenzela lapho.
Zonke lezi ndaba lezinye eziqoqela izokholo lezabatsha ziyalandela. Abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yesizwe samaNdebele umzilikazi bakhuthaza abantu ukuthi beze ngobuningi babo kulumbuthano njalo kube losizo lokuphathisa abangenelisiyo ukuthi bafinyelele. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba langendlela okunanzwa ngayo amasiko esizwe sikamthwakazi, sixoxa lomnumzana Bongani Mkhwananzi ovame ukuphatheka emkhosini yesintu njalo olilunga lebutho.
Akuqali impela ukuthi kube lamaqhugana kuphane kwafana kube lemikhosi into endala yasendulo. So hayi lathi sasithe sike sibandakanye impela njengeminyaka yonke le sesike sathi sihambe. Ngahamba nami kwafana ke njengoba uyakungibona mina ke ngiyabe sengitshintshile sengikhuphile amabhashi lapha sengivunuleke isintu sakithi impela amahlaba ezulu kwelikamthwakazi okwesiNdebeleni. Hayi kwahamba kahle kakhulu lonyaka sibone better turnout kubuya abantu mpela abaningana mpela nakhona nje sisanga lokho singajabulisanga kakhulu sithi thina umthwakazi isizwe esikhulu kakhulu esilabantu abaningi kakhulu esiexpect ukuthi khona phana kumele ngabe impela kuyabe kuyinhlabathi ngoba abaningi bebengakunanzeleli impela ukuthi kuba lo mcimbi owokugubha ukukhothama kwenkanyamba inkosi umzilikazi onguye umdabuli nomsunguli wasonesi sizwe esikuso thina singamaNdebele.
Kwakule nkosi yamaNdebele kwakulamachishi kwakulebutho kuhamba njani ngesintu ubukhona babo ngoba siyasibone njalo eminye imigubho efanayo yesintu kungani kuqhubeka njalo.
Amabutho ahlukeneyo iqweqwe lwalukhona ibutho lenkwali lalikhona ibutho lenkosi lalikhona amatshitshi gaye ngezekele impela isibalo kunamatshitshi avelela kubotsholotsho amatshitshi avelela ePlumtree amatshitshi avelela ngapha kwele South Africa ahlukahlukeneyo aholwa ngabogogo abahlukeneyo abakhangele ezamatshitshi kuyinto vele nje nasendulo kwakukuthuthwe kwaqa sifike esigodlweni kuzothanyelwa mpela inkosi kuthanyelwe kubungazwe mpela okwezempilo. Nakhona nje lo mgubho ungasiwo ukuthi mhlawumbe ngifanise njengenqwala eyayiyo eyayisiba nesigaba nesigodi zonke nabantu abahlukeneyo. Lo umcimbi wokuthi sithi thina sibungaza inkosi uMzilikazi njengomsunguli wesizwe owakhothama mhla ka 5 September. So every first weekend, every first Saturday after mhla ka 5 September or xa umhla ka 5 September enge Saturday weekend ukwenzela abantu nabo beneliso ukuthi bathi kwaqala basemsebenzini sikuyayiwa laphana ngo September.
Kulula ukuqoqa imicimbi enje sesikhangela indleko lemota zokuhambisa konke lokuthi abantu bebe khona bethi gwaqa.
Akhona ukuqoqa imicimbi enje akukho lula neze kunzima kakhulu. So kusuka kube ukuthi labo lalabo abafisayo ukuncedisa bayancedisa. Umgubho lo uholwa yi-MMCA ithwakazi kaMzilikazi Cultural Association. Kuyinto nje sengingavele ngithatha ithuba ukuthi siyacela sibisibili ukuthi abantu noma ngokulisakana kwempuphu noma yikwini ongakukontributa laphana ukuthi abantu basuke bedlile ngoba ukudla sikuthengisi ama-transport resources ayabedingeka. Lo nyaka kunjenje sigcine mbayimbaya abantu abanye sebebuyela ezindlini from a city hall beswele i-transport yokuthi baye khona emhlahlandlela which is 20 kilometers on Old Gwanda Road. So siyadinga mpela ukuxhaso oluningi ukuthi umgubho lo ufezeke minyaka yonke.
Siyananzelela njalo ukuthi uyake ube khona kweminye njalo imicimbi yesintu egoqela enduna udakamela leminye nje njengaliyana odlulileyo wencwala le kungena njani lapha njalo wazithanda nini ezamasiko?
Mina ngiyangena sibili ngibandakanya kakhulu ezintweni zosiko. Ngikhulele emdenini nje okuhlonishwa khona nakhona singamakholwa kodwa imvelaphi yethu iyaqakathekiswa. Uza kunanzelela ukuthi induna ungungumbane ungubaba omncane. So into enjalo isenza ukuthi thina sisondele kakhulu esikweni sibe ngabantu okumele futhi babe lokuphitheka ngokulonda usiko. Ukubandakanya entweni zamasiko akusonto entsha kimi. Nasesikolo imbala mina ngangisenza 4 subjects ku-A-level. Elunye lwalo kwakuyisiNdebele ngisenzela nje ithando lwaso. Ngaphuma futhi nonkamisa A-level mpela 5 points. So ngaba umuntu nje othanda usiko. Nxa ngikhula nje sasidlala lapha emadaleni sidlala uchaka lapha nasigijimisane mpela sifaka amasaka lapha sisenza le mkhonto lamahawu sidlalisana laphana. Into umuntu akhule ethanda usiko leculture ngiyayithanda. Kunye mina sengikhulile okungigqugquzela kakhulu yikunanzelela ukuthi kwesinye isikhathi kungathi lubhidlizwa amabomo usiko kukhanye mpela ukuthi hayi kule ngabomo lapha ulimi akusabhalwa kahle. Abantwana sebefundiswa ulimi kungathi luyaxegaxega. Into enjalo iyacina iqhuma kakhulu ukuthi ube busy ngosiko.
Lowo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi othakazelela ezamasiko njalo elilunga lebutho esixoxelayo ecingweni eseJohannesburg wele South Africa ngesizwe eziphathelane labasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami ngoTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Jerry Ncube owe Village 9 eNsiza. Umnumzana Ncube ukhala ngamathuba abatsha abasanda kuqeda isikolo.
Mina ngoba yakade ezindle 18 years but ngakhangela abantu abalingana lami ubuningi babo banatha bayabhima abasebenzi. Abanye bakhona yibo abacina sebetshontsha. Ngindaba zokuthi kuswelakala imisebenzi. Mina nxa ngikhangela mbona ngani ukuswelakala kwemisebenzi okwenza kuze kube njalo. Lamankazana yikho okwenza ukuthi azithwale emancane. Ngoba lapha lingakhangela abaningi lapha eNsiza engafika kugrade 7 abadala bathi bekhala ngokuthi abala mali ukuthi abantwana beqhubeke besiya esikolo. Labantwana sebeswela even ama project abangawayenza ukuthi beze bekwanise ukuthi bephile labo. Amankazana kwesinye isikhathi yabe sekhanyela ngodubu abe khanyelane lalo ekhaya lapho asuka khona yena abezalwa khona. Ebona ukuthi maybe ngibo yabe sokunzima ecine esisiyayenda emncane ngendaba zokuthi engxenye yabe sebona ukuthi umfana lwana ngibo bathola something okungcono kulangibo. but mina ngokubona kwami mbona ngani ngabe kuthiwa kule misebenzi abayenzayo ngabe abakwenzi khonoku
ni okunye okubi osokubangelwa yikuswelakala kwemisebenzi lokho
abanye bakhona ngababhema ama-drugs abangamankazana labo abanye bakhona babhema ama-drugs abanye bezithwale bebancane abangabafana abanye balimazana bebulalana kudalwa yikhonoku ukuthi imisebenzi akula ngoba ma kulento yokwenza mina amboni ukuthi mina ngendlela engicabanga ngayo elongule something oyenzayo amboni ukuthi ungaye ungaba lesikhathi sokucabanga ukuyalimaza umuntu umbe ukugamula umuntu ngebhemba awungeke ukucabange ngoba uyabule something oyenzayo ukwazi ukuthi ingxenye into leyo uthona uyenza ntambama utshayisa uyabudini uyabufuna ukulala awubi lesikhathi sokuthi ucabange into ezingekho right.
Icebo obubona sengathi lingaphathisa kakhulu ekuqedeni lolu dubo yiliphi njalo ngubani ofanele akhokhele indlela eyokuthi kuqede udubo lo?
Sicela uhulumende ebesincedise sicela izandla zakho ukuthi asincedise sikwanise ukuthi lathi sibe lesomething esiyenzayo like ezama-youth kube lama-project amaningi ningatshiyeneyo ama-project anjengokuthunga njengokufuya inkukhu njengokulima maningi vele ama-project esingawayenza even ukufundela amanye ama-course for free o-building wathi behambe bengena ngezindawo kube lani le mfundiso ebakhona umntwana lo mntwana abe le-choice yakhe azikhethele wonke ama-youth abe elesifiso esinjengesami azikhethele yena umsebenzi abe funa ukuwenza ungaba lezi zinto eziningi eziyenziwayo ngibona ngani kungaba ngcono kakhulu so hayi ukukhokheleni lokhuyana izi ngibona ngani even yena upresident ukuthi uma ngaba lesifiso sokuthi esincedise noma kungaba le doni elingafisa ukuthi lisincedise thina siyakwanisa ukuzimela njengabatsha mina njengami ukuzimela ngiyakwanisa even noma ngathiwa ngimele abanye isayizami ngakwanisa ukuzimela ngoba mina ngifisa ukuthi ngibe likusasa elihle angifuni ukumosha ikusasa lami so thina into esiyidinga kakhulu luncedo from kuhulumende kumbe ku-any donor elingakwanisa ukuthi lisincedise sikwanise ukuhluma lathi sibe le something sizimele njengama-youth njengentsha yonke
kodwa-ke abanye ingakhulu abadala bathi hatshi abatsha abalezinsuku abafuni ukusebenza ukubona njani lokho
mina mbona ngani ukabe kusenza umntwana angafuni ukusebenza yimfundiso abe suka layo ekhaya le mpilo yakhe ayiphila ngibo ngoba liyabona ukuthi mina mananzelela isikhathi esiningi abanye abantwana ukubenza beze bengafuni ukusebenza yikuthi ngibo uyabe indlela ababe bemphethe ngayo babe bemphethe njengeqanda njalo bengamfundisi ukuthi empilweni kumele afunde ukuzimela
kusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Jerry Ncube owe-village 9 ensiza okhala ngamathuba abatsha asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo nguDaboka Ncube
siyabonga Daboka ngesizwe ezokholo
siyahlangana kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla
simbonge uNkulunkulu Jehova wethu ubana uvumile ubana thina isaphila silizwe leli lizwi lanamhlanje ngoba nakuba yinhlanhla kubana silizwe angazi angitsho kabi abanye ingxenye yikulizwa okokugcina leli lizwi lanamhlanje leli ilizwi esihlanganelalo kuvuselela umoya sizehlukana esilithola encwadini kaIsaya chapter 59 ivesi lika-1 sisiya ku-4 ngabona kwenzela abangabe belikhuthile ngokukhawuleza sizabala sukela kuvesi 1 beka isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuba singasindisi nendlebe yakhe yayinzima ukuba ingezwa 2 Keba bubi benu bunahlukanisile noNkulunkulu nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa 3 ngokuba izandla zenu zingcolile igazi neminwe yenu ububi izindebe zenu zomlomo zikhuluma amanga nezilimi zenu zinyenyeza okubi verse 4 akakho memeza ngokulunga, akakho wahlolela ngeqiniso. Bethemba kokuyize bakhuluma amanga, bakhulelwe ingozi, bazala ububi. Izihlobo zenkosi ezithandekileyo, sikhulumile nje ngamanga lokwenza ukubi engathi ngokwabafokazana. Kodwa ke ikhona enye into esuka ngombono wami ibe isiqalekiso, yikuthi labo abasikhokhelayo, njengoba ngitshilo obaba yibo kumele bakhokhele emagumeni, kodwa labo obaba abanye imilomo yabo ebantwaneni lapha lakubo mama ikhipha izinto eziyizibozi ezingafanelanga. Kube buhlungu kakhulu ke nxa sesikhangela emphakathini, ikakhulu labo okumele babe izibonelo zokusebenza kahle labantu. Manje ke ngekuswelakala kwenhlanhla kumagumbi amane omhlaba, sokungathi amanga yiwo ahamba phambili esingathi yifeshini. Uyezwa umuntu ongumkhokheli ekhwela phezu kwentaba, abantu balalele bathi sesizakuzwa okuza sisiza, kodwa bizwe amanga ahamba ngenyawo. UNkulunkulu kube sengathi kakho, kwela kithi ubunzima bukhona empumalanga, entshonalanga, enyakatho kanye lezansi. Abantu badinga indlela ukubana bakhululwe ebunzimeni lobo, njalo bakhangelele kulabo ababaholayo ukubana abancedise njengoba beyizidalwa zikaNkulunkulu njengabo. Kodwa nxa kuyakhanya bonabo abaphambili beyibo abaqamba amanga, laba abaphansi baza kwenzani? Ilizwe libhekane lendlala, ilizwe libhekane lokoma, ilizwe libhekane lezinto ezinokuswelakala kwemisebenzi, kuswelakala kukagetsi, kuswelakala kwamanzi, izifuyo ziyafa ngokuswela amadlelo lemithi. Abantu babe sebekhangelela kulabo abaphambi kwabo ukuthi nanti udubo lani luyalubona, kodwa uye kuzwa bonabo abaphetheyo bungatsha ezitshiyene usukela phansi kusiya phezulu, uzwe umuntu esithi awula muntu abulawa yindlala. Ayisilo qiniso lelo, kungakhulunywa uze umuntu ethi senze lokhu lalokhu lalokhu, kodwa phansi kakubonakali. Unjengobaba othi ebantwaneni, bantwa bami inhliziyo zenu zingakhathazeki, lizasutha. Bayasuthana abantwana, ungasukumanga, wayasebenza, ubaselele. Ungaze uthandaze uNkulunkulu ungenzi lutho, uNkulunkulu uyakushaya indiva, usuphenda ukuthi uNkulunkulu akekho. Kanti uNkulunkulu ulindele ubana ulunge ngaphakathi, wenze izinto eziyizo, uzelule isandla sakhe, avule le ndlebe yakhe, alalele imithandazo yethu. Asikhuleke Thixo engcwele, sisindise ngokuba ngabalungileyo ngaphakathi singakafiki kuwe. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umdlali wenguqu osanda ukuthatha umhlala phansi uThembani Smola Masuku uthi ukuziphatha kwakhe ngemfanelo yikho okubangele ukuthi adlale iminyaka elithumi lanhlanu kusigaba sePremier Soccer League kanye lakuDivision 1. Intathelisa indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Maso uqala ukudlala umdlalo wenguqu esafunda esikolo semgoqo primary school eselokishini lenkulumane kokulawayo, njalo usukela lapho wadlalela iqembu leHighlanders labasakhulayo.
Ngathi ngisemgoqo ngasengiqala ukuyatraina kuma juniors eHighlanders amanda 10. Kwa ngaqala khona kuma juniors eHighlanders ngangikhotshwa ngu-Ali Papa Dube under 10, under 13 up to under 15. Ngamuva ngangu-Restars uPapa lapha amuva khona siyaku-Restars.
UMasuku uthe seleminyaka elithumi lanhlanu wathola ithuba lokuyadlala esikolweni yeHarare.
Sadlala i-tournament okuthiwa yi-Chom Kings. Iblow Province yadliwa kufinali iHarare Province, yayilabogogerere o-Evans nangayilabo-Colmore, Stanford Ncube, ozibanayo Bandira, ile-Trevor Pier Siri ngobile Ndlovu. So ngaba yi play of tournament ko ngathola khona scholarship esokuya e Harare Agatashinet Soccer Academy eyayikhokhelelwa ngu-Dr. Regis Dzenga. Ngahlangana khona labo Onesimo Basera, ama twins o Peter and Patrick Mbaiwa, ngahlangana lo Pride Afrenika, o Elvis Meleka, Edward Sadomba nabanye nje engawaqambanga.
Ngesikhathi bedlalela iqembu le-Agatashinet Soccer Academy umasuku labanye bakhe bebefunda esikolo se-Lord Malvin esendaweni ye-Waterfalls e-Harare, so naye sahle saba ngumadla ezinye.
Sakwanisa ukuthatha i-Coca-Cola Cup esayidlalela ekadoma si-Lord Malvin esayenza sayaprezenta iZimbabwe eZambia, lapho ezahlangana khona le-The Likes of Kenneth Mwene bedlalela iZambia ama-national team schools eMalawi bantumbalo uJoseph Kamwendo. Ya kwabanzima kithi atho 14 saba ngunumber 3, but replay of the tournament yavela kithi uElvis Meleka lo goalkeeper of the tournament waba ngowethu uKnowledge Jim.
Umasuku labanye bakhe bathe sebethe hluthu uDokotela uTsenga wabumba iqembu leHarare United ebelincintisa kusigaba seNorthern Region Division 1. Kuthe ngo-2008 uTsenga esechiye umdlalo wenguqu umasuku labanye bakhe basuke beyisichiyagalombili besiyadlalela iqembu leShooting Stars.
2008 yikho lapho engaqala khona ukudlala ku-Premier. Ngahlala la ma-players afana lo Leo Kurauzone, Edimashiri, labo Msalat, Elliot Matika, kochwa uMike Matsivanyeka. Uyo wesuke lati ku academy, so wayonga still coach khona ngale. Sasi 8 and sonke si 8 sadlala first 11 ne Shooting Stars. After 2 years ngawo motection, ngadlala ku motection 2010. Lapho esathatha khona league as a motection team.
Iningi labadlali akhule labo kudala bathatha umhlala phansi njalo umasuku uthi okubangele ukuthi yadonse isikhathi eside kangaka edlala kuze ngalaphezulu ukuziphatha.
So from 2008 up to 2023 isecret about mina yokuzigcina lokuhlala mbonthi ngifit into enzidlayo ziyahambelana le nto engiyenzayo umsebenzi wami yini. Into engayitshela abanye abakhulayo secret ukuthi bengabambi into elifana lembanje ama drugs la. Mina angijuta kunathwa kodwa mina anathi umuntu onganathiyo ongabhemiyo, so mbona kwansebenzela la.
Uma sikuzalelwe edolobheni lakobulawayo ngomnyaka 1987 njalo ukhulele elokitshini lenkulumane, amanye amaqembu awadlaleleyo ngabalisa iHow Mine, iBulawayo City, iTalent Vision kanye leNdoni Sakusa. Uthe ngemva kokuthatha umhlalaphansi wabhekisa amabombo kwelengila ndi njalo ukuthi uyake ihlangane labanye abadlali yadlala labo kudala kweZimbabwe ababalisa uMilton Ncube, uThomas Sweswe, uMomoyo, uEdmond Muzane namo kanye labanye bezidlalela nje beselula amathambo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Yesizwe umculi wengoma zomdumo we-disco uSikhanyisiwe Ndlovu odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Kanye Golden Rhythms ehamba lama Golden Ladies, bona abaphakulule iculo labo elitsha elithi Dlala Zinto. Asizweni exoxa nomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisas Banda.
Ni nama Golden Ladies bacela bese eMzansi yena ke inzalo yaseMandebeleni
Ndlovu ngidabuka phansi khona le ematop ezintabeni esigabeni seWhitewater. Ngifunde eWhitewater, ngikhulele khona eWhitewater, mase ngikhulile ngasuka ngaye South Africa kula endlala khona enjalo engisebenza khona. 2018 hambe ngaya eDalum Studio ngaya record i-album yami yokuqala nqa, irecorda ngubaba Denchanda i-album yami usigcwele ngamazwe. Then ngokuswelakala kwenhlanhla 2019 ubaba uDenchanda waseyashona, ngasuka ke ngaya kubaba uNgwenya uMoses Ngwenya, the Black Moses we Soul Brothers, ngayenza another album khona la ebizwa ukuthi Iwalala Wasala, ngambekhapha ngubaba uFred Gwala uMadamara Choman.
Lapho wacina ezimela yedwa kwezomculo ukhanya.
In 2021 I decided to open my own group, to create my own group actually. So I group yami ayibiza ukuthi yi Golden Ladies. Ya ihamba nentombi enhle uDobuhle Malenzi, then no Aida yayizinto bengihamba nazo ku Golden Ladies sasinama albums amathathu si Golden Ladies ngingasabaleli ngiyi 1 mina
Lilamo Ezra Jesus Banda sengiflathela sesiphuma kanje ke ngilokhanye asibetshe begida njalo ubatshele abalale ukuthi bangawuthola ngapha umculo wenu njalo bengaxhumana nawe njani
ama albums la ayatholakala online you just google or download Kanye Golden Rhythms featuring Golden Ladies uzithola zonke ingoma ozifunayo yes then mawufuna ukusibhuka in anything sikhona si available uya WhatsApp ku 0027718242706 siyanithanda sicela ni support and sithanda ukubonga kimi lonke senisupportile ngoba siyibonile utshintsho kakhulu ever since ngaba ne Golden Ladies everything just changed siyanithanda love and peace mwa
somdumo wedisco ovela kusikhanyisiwe Ndlovu odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Kanye Golden Rhythms ehamba lama Golden Ladies whenever sanda wethula iculo labo elitsha elithi dlala zinto singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yamaNdebele umzilikazi abantu ukuthi beze ngobuningi babo kulumbuthano njalo kube losizo lo abangenelisiyo bafinyelele umdlali wenguqu osanda ukuthatha umhlala phansi uThembani Smola Masuku uthi ukuze phatha kwakhe ngemfanelo yikho ukubangele ukuthi adlale iminyaka elithumi lanhlanu kusigaba sePremier Soccer League kanyela kuDivision 1 selugqiba lapha uhlelo lwethulwa namhlanje abangenelisanga ukulalela lelakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com olivalelisayo yimi usithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ukusasa
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.